amazwi kamnangagwa aza ngesikhathi amanye amazwe agoqela awe-Afrika laphetsheya afana neMelika leBrithani esola ukunqoba kwakhe ukhetho olusanda kwedlula esithi lolu khetho aluqhushwanga kuhle. Aza njalo ngesikhathi ibandla eliphikisayo ele-CCC lisithi lifuna ukhetho lolu luqhutshwe kakutsha njalo lulawulwe zinhlanganiso ezinjenge-SADC le-African Union. Ekhuluma emngcwabeni weqhawe lesizwe, umnumzana Joshua Malinga emathuneni aweHeroes ekhaya eHarare namuhla, umnangagwa uthe labo abacabanga ukuthi amanye amazwe angangenela kundaba yeZimbabwe ukumbe alitshele okokwenza bayazikhohlisa.
They continue in their vigorous attempt to create terror in our country so that they can loot our resources. No.
Bayaqhubeka befuna ukwenza kube lodlakela elizweni ukuze basitshontshele. Siyakwala lokhu.
Amazwi kamnangagwa athole izikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi yena othi eleZimbabwe lingeke laphumelela ngaphandle kokuba lisebenzelane lamazwe ikakhulu awe-SADC.
Namhlanje umnumzana uMnangagwa sesithi iZimbabwe yi-sovereign state besilwa impi yenkululeko abancediswanga ngamanye amazwe yini aku-SADC, oZambia, oMozambique, o-Angola babengasincedisi yini ukulwa ukulwela ilizwe lethu leZimbabwe. Okwesibili, i-government of national unity ayilungiswanga yi-SADC le-African Union yini? Njalo iZimbabwe isiyo ngxenye ye-SADC ye-African Union yini? Into ziqhunywa ngumnangagwa lezi zitshengisa ukuthi i-SADC ivele ivumelane layo.
Amazwi kaMkhwananzi asekelwe izikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana Msongela Ndlovu.
Hayi, sesikujwayele ukuthi ubaba lo mnangagwa engathola ithuba uyakhuluma into angazaziyo, ukhuluma into angakwaziyo lokuzenza. Akula muntu ongaziyo ukuthi iZimbabwe lilizwe elikhululekileyo. Thina njengezaphu leZibra saphathisa ekukhululeni ilizwe lethu. Likhululekile ngebizwe ngegama ye, kodwa abantu bakithi abakhululekanga. Okwesibili, udaba lokuthi yena uthembisa ukulwisana le nkohlakalo, corruption, kuyisimanga kakhulu ngoba yena ngumuntu othintekayo kundaba eziningi ezokukhohlakala.
Kodwa ohlaziya ezombusazwe njalo esekela ebandla le-ZANU-PF umnumzana Thethi Ncube uvumelane lomnangagwa esithi amanye amazwe kumele azwisise lapho kuphela khona amandla awo.
Kubalulekile ukuthi siqale sinanzelele i-context yesipeechi sikamongameli lapha akhulume khona ukuthi iZimbabwe is a sovereign country, njalo iZimbabwe ayisoze ivumele i-interference from abanye nje abantu abangasibo beZimbabwe. Lokho umongameli bekutshela ukuthi iZimbabwe yona uhulumende wakhe uqakathekisa kakhulu inhlelo ezithinta impilo zabantu baseZimbabwe, inhlelo ezi-affecta abantu beZimbabwe. Yes, lilizwe eliphila lamanye amazwe kodwa kulamanye ama-problems okumele siqale siwa-priority.
Umnangagwa uchaze umuyi uMalinga njengeqhawe ebelilwela amalungelo abantu abagogekileyo. uMalinga wathethulwa yingwe ngomnyaka ka-1945. Wapha lezikhundla eziningi kubandla le-ZANU-PF ezigoqela ukuba lilunga ledale laphezulu ele-Politburo. Wake waba njalo ngummeya wakoBulawayo. Ngesikhathi ebhubha ubengumcebisi kamongameli Mnangagwa kundaba zabaphila nobugoga. Ngimele i-Studio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.